sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyaxolisa basakazi, ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kubo bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinywe elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamba emazweni uyale nale koze kube nini kanti angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand. Siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo isile vele akula lutho esingalutho akakhulula abantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe kuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke yonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku kugijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impuphu uyithole sikhuphukile uthi thukela ke into elula ke yezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke. Isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini, esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebhelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekele abantu bemathebhelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona.
Sadibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani ekulilima West Plant. Ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe. Yazi umbusazwe lo unzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa. So ngangokuthi khona iphuthe lilapha yizanu ukuthi ihlangane lezapha. Akukhululwe khonapho. Okwesibili igugurawundi lezi zinto lezi ziyabulalelizwe anthili nje kuze kulungiswe leyo ndaba. Ayikho into ezilunga ngoba izanu angeke ize inike i-MDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona. So kathesi sekusifa labantwana abangazi lutho abazalwa yi-generation entsha, izikolo kazivulwa, abantwana imfundo iphansi, konke nje kumotshakele. Kodwa inkinga nje lokhu sibhoda indaba ekhona, indaba iphakathi kwezaphu lezanu egugurawundi. Kuphele nje kona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la MDC njengoba isiyala ukungena kuPollard ohlala kunjalo kufika amavoti barikhe kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanjalo impilo ethi uzayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu. Ngiyabonga basakazi, siyabonga ngohlelo lwenu.
Ngizama ukuthumela imeseji leyo ngoba ngizamile ukuthi ngiyibhale. Iproblem yami isekuthini ekhesi kule problem yokuthi amagesi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho. But amagesi ngayekhona iwasebenzisa ukuthi enze ukuthi iy'mpompi zakhona zisebenze. So for 3 months amagesi engekho abantu abalamanzi. Abantu badubeka bahamba besiya kugesi boraneni ezikhathana. Kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bahamba ngobantu bemakhabi lebajwayele. But into yobuhlungu yangikhona yokuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho. asibo umsozini bona lo wasiko udlela abantu izimali zabo nxa bethi bazama ukuthi babuze babethusela bathi hayi nxa ufuna uyekela ungayekela kodwa uzabuloku usiba nesikwereti manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho kuzakwenza ukuthi uye nesikwereti hayi into yangibona mina ngizwa engikhathaza kakhulu so hhayi angazi ngingazama ukuthi licingisise indaba yangikhona naleyo inxele ingakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhezi inxele bengalitshela la ukuthi uhamba njani yikho lokho engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina abantu nxa ekhaya kuya kula bantu badala abangasebenziyo wena mina engiyabenzekeza yini ngabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba beyigebha besiyakugagatshana khonale izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona ihanxa iphela kule mitha ethi bhadala angikuboni ukuthi into yangikhona i-right enaleni ake licingisise ngabonga nxa lingayikhangela lidiscase thank you bye.